sithanda ukukhuthaza njalo ukuxwayisa ukuthi abantu bathathe leli thuba esiliphiwayo mhlaka 1 February kuseyafika ku 28 inyanga yonke nje kaFebruary yona le izekhi yabiphuma ingene ezigabeni size ebantwini esikuchoyo ukuthi abantu ababhalisa ukuregister ukuvota. Siyathaba kakhulu ukuthi even izekhi lathi sisitshelele ukuthi hayi kulama pamphlets atshengisa information atshengisa indawo lapho kuyabe kubhaliswa khona ukuvota abazasinika yona ngemande ekuseni. So kutsho ukuthi kuzasincedisa kakhulu ukuthi khona silathi sincedisane leze ukuthi sifinyelele ebantwini ukuthi abantu babekwazi ukuthi kumele benze njani ukuthi babhalise ukuvota njalo becheck-e ukuthi bakuvoters roll yini. Ngoba ihlupho olukhona ukuthi abantu endaweni ezijene babelokhu bebuza ukuthi sa-register ku-biometric voter registration ngo-2018 kumele sibhalise kutshe yini futhi lathi sizama ukuthi siqoqozele sikhuthaze njalo ukuthi abantu basebenzise lelo hlelo lo-mobile voter registration. Sikhuthazane ezigabeni, sikhuthazane ezimulini, sikhuthazane endaweni lapho esikhona.
Izeki ithi ilendawo ezingu-2700 lapho ezabhalisela khona abantu, libona zisanela yini lezi ndawo?
Besihlolisisa lapha ku-mobile voter registration le sikhangela lathi ama-centers lapho esisebenza khona nje ekhaya vote eMat North, Mat South lakoBulawayo. IBulawayo ile 152 centers, iMat North 159, iMat South 223. Sinanzele ukuthi i-region yethu yona le emathebeleni ndiyele ama-registration centers amalutshwane. Thina nje ekhaya vote i-feedback kade siyithola ezakhamuzini eziningi ukuthi indawo zakhona zabe zingane zikhatshana. So esikufisayo lathi ukuthi kona ilizwi lifike nxa kuseduzane lalapha abantu abakhona sincedisane lezeki nxa kulamanye ama-alternatives indawo ezi-alternative ezingasetshenziswa zibe khona njalo esingakwaziyo ukuthi kwini kusothi infrastructure like ukuthi izikolo ukuthi abantu bebhalise izikolo ezithile kumbe kutheni. Kodwa sikhayelela ukuthi ona zona lezi ndawo ezikhona ezihleliweyo izeki sizama ukuthi sizisebenzise kuhle nxa kulenhlupho abantu besehlule ukufika abaxhumane lathi ekhaya vote sizabancedisa sixoxisana lezeki ukuthi sibonisane ukuthi kungenzakala njani kwenziwe nini ukuthi abantu bancediseke nxa kule ndawo ade zingane zikhatshana kakhulu ezingane zinxele zilathi sikhuthaze izeki ukuthi hayi kule ndawo enje nxele besicela ukuthi ngabe ungafaka i-tent laphana abantu bekwanisa ukuthi babhalise ukuvota. So sikhayelele ukuthi khona nxa uhlelo lolu lwe-mobile voter registration luqala sincedisane futhi lezakhamizi ukuthi besinikele i-feedback ukuthi heyi bantu kinakithi lapha indawo zakhona zibe khatshana kakhulu thina kithi lapha sihlangane lenhlupho ezinje ezimbalwa. Sikhuluma kunje sizama ukuxoxisana labe registrar's office ukuthi sibonisane ukuthi abantu abasha bangala ma-IDs baphiwa njani nini kuze ukuthi bengakhutheki ehlelweni lokubhalisa uregister ukuvota.
Kukhona elingakuxwayisa kumbe elingakukhuthaza izeki?
Thina sikhuthaza izeki kakhulu ukuthi nxa uhlelo luqalisa mhla ka-1 aluqalisa indawo yonke. Nxa sithi indawo yonke ngithi ukuthi lungaqalisi koBulawayo kuphela emadorobheni, aluqalisa indawo yonke lasemakhaya. So silathi sikhangelele ukuthi sibe sixoxisana labantu abasemakhaya bakithi sicela i-feedback. Lisitshele ukuthi i-registration center lapho esabe silitshele khona ukuthi ikhona na kwezokuthi sibone ukuthi uhlelo lolu luqalisa mhla ka-1 luseyaphela mhla ka-28. Njalo nxa kule nhlupho elihlangana lazo sithi abantu bangathuli kuphela bekhangela abantu bakhulume ukuze ukuthi sithole ukuthi siyabancedisa ukuthi bathole usizo. Sixoxisane lezeki ngezindlela eziningi, sesikhuxoxisane lezeki ngezinto eziningi kakhulu. Sike saba lama meeting koBulawayo lapha amaviki kwamabili ona ladlulileyo, sixwayisana labo sibonisana labo ukuthi hayi yiwo ama issues o izinto ezingxaki abantu abahlangana lazo. Sihlangale futhi ukuthi ethebulini sithi singakwenza njani lathi sesilelo thuba ukuthi sifinyelelise isikhalazo zabantu kuzeki kuqakathe we-archive vote khona lokhu. Sesikhayelele ukuthi khona nxa isithi mhla ka-1 indawo zonke sizazikhayela zonke indawo zonke okumele ukuthi ziregister ukuvota ukuregister abantu ukuvota ukuthi zivuliwe na abantu bayakwanisa yini ukuvota. Ingxaki abahlangana lazo lathi besitshele sikhulume sigijime lathi siyezeki sixoxisane labo ukuthi inhlupho lezo zilungisiswe.